sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu she olamukela emoyeni ngolwesibili mhlaka 30 kumbimbitho 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Izitolo zonke awusela isitolo esithengisa ngemali yamabhondi.
Uzulu uthi iliqiniso impiko ethulwe yiWorld Food Program ethi indlala isibhahile emadolobheni.
Abantu benkayi bathokoze kakhulu nxa bebona ke ukuthi inkokheli zebandla zilakho ukuthi zihlanganise abantu basebenze ndawonye.
Owaye ngumqoqi wenhlelo ze-MDCT umnumzana Petniko Pepe osengene ku-MDC Alliance uthi leli bandla yilo lodwa elingakhulula uZulu kumbuso weZANU-PF. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi selilobele i-United Nations Security Council licela ukuthi ingenele kudaba lweZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa kulabalitshumi lasikhombisa ababanjelwe umkhuhlane. Lokhu kutsho ukuthi inani lasebebhubhile selokhe lomkhuhlane ufike kuleli sebeyinkulungwane elamakhulu amahlanu lamatshumi amabili 1520, kuthi asebetholakele belawo sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 36,839. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela i-coronavirus izolo bayinkulungwane elamakhulu amabili lamatshumi amane 1240, njalo abahlatshwe esibili bayinkulungwane elamakhulu amabili alamatshumi amathathu lanye 1231. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela bonke selokhe lolu hlelo luqale ngenyanga edluleyo selifike kunkulungwane ezingamatshumi phose ayisikhombisa 69,751. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezedlula kancane ezilitshumi 11,859. Inhlanganiso yeGwanda Residence Association ithi izakhamizi zakulelo dolobho zibhekane lendlala embi njengokutsho kwenhlanganiso ephathisa abalambayo iWorld Food Program, yona eveze izolo ukuthi kulabantu abedlula izigidi ezimbili 2.4 million abahlala emadolobheni eZimbabwe abalambayo njalo abadinga uncedo. I-WFP ithi ukuvalwa kwelizwe lokonakala kumnotho ngokunye okubangele lolu dubo. Sixoxele sikhulumeli seGwanda Residence Association umnumzana Morveni Dube.
Abantu abaningi bathwele nzima kakhulu ngenxa yendlela abantu abathola ngayo inzuzo yabo. Iningi labantu eGwanda ikakhulu edolobheni ngabantu abaphila ngama-salaries engithi imiholo. Imiholo ekhona khathesi abantu bahola i-RTGS engathi ngama bond. Kodwa nxa sesiya ezitolo, izitolo zonke akusela isitolo esithengisa ngemali yamabhondi. imali izitolo eziningi zifuna imali yangaphandle engathi US lamarands ungathola isitolo esithengisa ngebond uzathola intengo yakhona iqansiswe kakhulu osokusenza ukuthi abantu abanengi baye emkambo wensitha bazame ukudinga amarand badame ukudinga lama US ukuze bathenge intengo engazani iphansi okuyenza abantu bagcine sebethwala nzima kakhulu kukanti emuva ngale abantu abanengi bezihambela beSouth Africa abanye bezihambela eBotswana bekwazi ukuzithengela eMessina ePitori bahamba besazithengela abantu but ngenxa yeCOVID-19 amabhoda wonke avalwa esokusenza kube nzima ukuthi abantu bakwanise ukuthi bahambe kwamanye njengeSouth Africa neBotswana bezidingela ukudla osokwenza kube nzima kakhulu kukanti abaningi futhi abantu nxa ukhangele edolobheni leseGwanda kwakule misika eminingi eyayilandela umgwaqo laphana imisika leyana abantu abaningi babekwanisa ukuthi badingele abantwana ukudla babhadale izikhulu fees okwakhathi imisika leyana yonke yasuswa kuklinwa laphana kulungiselwa kwakuyinto enhle sibili ukuthi kususwe idorobho libukeke kodwa uhlupho lwabakhona ukuthi ngemva kwalokho sokususiwe kusithi kuyaqaliswa ukuthi kwenziwe imisika lapho abantu abazithengise abazathengisela khona kwangena i-COVID-19 so indawo le abana abantu bonke abaswela lapho abangathengisela khona ngabantu abangasazi ukuthi baphila njani okusenza impilo yabo ibe nzima iningi lakhona ngabantu abanye sebengenile ukuthi bangene esitekejeni badinga igolide lapha lalapha
nxa ungalinganisa ungathi banganani abantu abadinga uncedo edolobheni leGwanda
ingathi phose iGwanda yonke ngithiye nje laba abayenza ngento zegolide ezemkute lezi yibangazane baba lenzuzo lalaba abanye abasebenza kuma non-governmental organizations abathola imali engazani ithe xaxa yize igcina ziyenza ukuthi babengazane babenganino but iningi labantu sibile edorobheni laseGwanda baphila kodwa baphila nzima bazama ukuphanda sibili njengenkukhu lapho ephanda lapho ongaholelwanga khona amabele ezuza ngemva kwesikhathi ukuthi awasiyo impilo lana siphila ukuthi udla ulutho olufunayo kodwa sisenza lokwana ukuthenga ukudla udle lokhu okukhona ngasona leso sikhathi awusathengi ngendlela eyabufisa ngayo abantwana abasadli ngesilungu esithi thina i-balanced diet sebesidla khona lokhu ukuthi okuvukileyo okudliwayo ukuthi silale sisuthi nje kuphela kodwa ukuthi ungathi wena ungadla ukudle ukudla okufuna inamhla uphinde ukudla futhi kusaza kukhanya kunzima kakhulu ukuthi lokho bakufinyelele ngoba la economy yelizwe lakithi vele ivele isiguqe ngamadolo asikwazi ukuthi izavuswa njani asikwazi ukuthi izadinga isixhoko lesinjani sizaxhokola sibe sivuke ime ngoba emuva laphambili sokukhatshana siphakathi laphakathi komkhandlo nxa sesikhangele economy yelizwe lethu leZimbabwe
Umnumzana Morveni Duve isikhulumeli senhlanganiso yeGwanda Residents Association.
Yebo 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 mthaka komuhle zimpapo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku COVID-19 ele India lisanda ukupha ele Zimbabwe ijekiseni leli yohlobo lwe Covaxin vaccine zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami u Michael ngo 8 ndambama
Oye ngomqoqo wenhlelo zeMDCT umnumzana Pedniko Pepe osengene kuMDC Alliance uthi leli bandla yilo lodwa elingakhulula uZulu kumbuso wezanu PF omubi uPepe uthi wamukelwe ngenkulu injabulo ngabasekeli be-Alliance emkhosini abawuqhubele eNkayi South ngempela viki okuyisigaba ayesimela edalele ePhalamende uPepe uxotshwe kuMDCT phambilini komhlangano weCongress nyakenye esetheswa icala lokusekela iMDC Alliance yona eholwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi uzasebenza nzima abuyisele uZulu wenkayi wonke kuMDC Alliance
okwenzakeleyo ke bekulemhlangano ethile eyokuthi ke abantu benkayi South babambane ke ngathi ke inkayi South ngiyo umqali wesiziba ukuthi ke abantu be MDC bamanyane kasicini sikhonapho kume ngithi mhlawumbe kanisoze ngicine khonapho ngizasebenza kanzima ukuthi ngibambanise abantu be MDC ikakhulu esigabeni sakithi esekomandebeleni ngoba kulapha lami engiphuma khona kungumlando ke wonke umuntu ukuthi akuzisise ukuthi hathi asingakhulumi ngokuthi kulabantu abajoyina amabandla kumbe ngithi kulabantu asebengamalunga MDC Alliance kodwa sikhulume ngokuthi ke abantu kabamanyane ngoba iMDC Alliance itsho ukumanyana kwabantu
bakwamukele njani abe alliance khona ngapho enkayi
abantu benkayi bathokoze kakhulu nxa bebona ke ukuthi inkokheli zebandla zilakho ukuthi zihlanganise abantu basebenze ndawonye kuhlatshelwe kwasinwa kwathokoza kwakhulunyiswana ngendlela etshengisa ukuthi abantu into abayenzayo bayithakaselela angithi ke ngikhumbuze abalaleli ukuthi ke mina engikwenzileyo ke siqeda ukuthi kube lokhetho ngo-2018 ngabuyela ebantwini ngababuza imibuzo ikakhulu umbuzo omqoka ngokuthi bengicela ukuthi bangitshele ukuthi okwenza sinqotshwe izanu enkayi South kwini impendulo engayithola lapho ukuthi kwenziwa ukuthi ibandla ladabuka phakathi ngabuza njalo ukuthi ke phonxa ibandla ladabuka phakathi sasesidliwa izanu PF singakwenza njani ukuthi sikuqondise lokho impendulo yabasobala ukuthi abantu bathi kakuhlalwe phansi kubuyelelwane kubanjwane kusetshenziswe ndawonye so akade kusenzakala ke ukuthi besiyafeza leso sicelo esenziwe ngabantu benkayi South sesifezile leso sicelo osokusele ukuthi sisebenze siye phambili silibandla elimanyeneyo
abe MDC bathi gabalandaba lawe njalo bathi wena ungumuntu ongahlali kubandla linye namhla ku MDC kusasa ku alliance kusasa siphumile njalo
angithandi ukuthi ngidlale amadope abantu labo okukhuluma ngabo ngabantu abadlala amadope abantu abangaqinisanga ukuthi bamela abantu njalo abantu abangaqinisanga ukuthi bafuna ukuthi izanu iphume embusweni sibabona mihla yonke bepraise izanu besithi bazasebenza lezanu umkhokheli wabo simuzwe sekukhuluma ngokuthi kona abantu bangakhulumi kube ngomnankagwa so labo vele kangikhulumi ngabo lokuthi bakhulume ngami angazi ukuthi bakhulumani kuyamangalisa ukuthi ke bona okubahluphayo nxa kuyukuthi bangixotsha bahlutshwe kuyini ukuthi baze bakhulume ngohlelo engilwaziyo but engingakutshela khona ukuthi ubazise ngakho ntungamili ukuthi babekwazi ukuthi kuzasala bonabo abathi abasondele kuzanu abakhotha umsobho wezanu yibo bazasala ezanini abanye bonke abantu akade beku MDC ngizabathatha bonke ende bazamanyana kuyona leyi ibandla abathi bona ke MDC Alliance ngokwazi kwami iMDC Alliance imela kanye yona iMDCT abayitshontshayo abazama ukuyihambisa kuzanu kutemporary lokho abazama ukukwenza ke iminyaka mbone ngani yona le mbili kaba ukhothe kakhulu umsobho wezanu basuthe ngoba ke u-2023 uzabatshengisa izibulo zenyoka
lo ngomnumzana Pednico Pepe oselilunga le-MDC Alliance umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi uBebe bamamukela ngezandla zombili
i-alliance inkulu njengobukhulu beZimbabwe asisiwo umbheda i-1 okumbheda nje wokuthi ungalala khona uhlugcwalise sile ndawo yabantu bonke bonke abantu abathathwa ludumo lukakhuphe ecabanisa abantu lomunzura labo mathiwenga banye ama-political parties esithi ngama-flight by night political parties asebenza lo maba umnankagwa kupholati sithi hayi thungulula nini siyazi ukuthi imdlwane ayithungululi langa linye
umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli se MDC Alliance Mtwaga zi Republic Party liti selilovele inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye lamazwe omhlaba agoqela ele Russia, ele France, ele Britane licela ukuthi angenele kudaba lelibandla elidingo lokuhlukuluzwa kwabantu bemathebelelendi nguhulumende weZANU PF. Umkhokeli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo yena othi ucatshile ngoba kulabantu abamdingayo abafuna ukumthumba kumbe ukumbulala uthi balovele njalo umanyano we-European Union, i-United Nations Security Council, i-Commonwealth kanye lendlovukazi yakwele Bhilithane uQueen Elizabeth ngokwakhe ukuthi angenele kulolu daba. Kodwa uhulumende uya kuphika ukuthi wephula amalungelo kaZulu. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Moyo.
Indaba le abayibiza secession thina kasiyibizi secession, siyibiza ngokuthi yi-restoration agenda kumbe according to United Nations silwela i-self-determination. Ungahamba United Nations under its declarations and charter ithi ilizwe elihlaselwe ngelinye nge-genocide imvumo yokuqala ukuthi lehlukane naleli lizwe indaba ye-genocide. Thina-ke njengemthwakazi njengemathibelendi siyi-number one candidate yokuthi sibenefithe ekuthini sibe lilizwe elizimele lodwa ngoba iZimbabwe yasihlasela ngombhuqazwe i-genocide ibulala abantu ababengahlomanga abantu ababengalazikhali. So imathibelelendi ungayikhangela ngokwayo sisafe ama-genocide amabili okuqala ngamakhiwa ngesikhathi bezosithumba okwesibili ngamashona ngo-1980 labo sebethiwe umbuso yi-Britain. Kanti njalo labo abathi thina silenketha bechabe iGugurahundi icha abantu ngombhuqazwe ngo-1983 to 87 yindaba yaqala eMigens ekhwekhwe laphana enkabazwe okule border khona eMathibelandi eMnyathi. Izaphu yayile leadership yamashona oJoseph Msika omnodawafa onzira masanga ojirira ungababala ungabaqedi and omJoseph Msika babehlala kobulayo kodwa umbhuqazwe kawuzange ubathinte. Kuyatshengisa ukuthi inketha beshabe yenziwa yibo laba bantu beMpumalanga. Thina siya responda kuphela ukuthi sesilungisa ilizwe lethu ngoba sinanzelela ukuthi asingeke saqhubeka labantu laba ngoba umbhuqazwe futhi njani usaqhubeka kule cold war ekhona elizweni. Njalo kathi umuntu okuthiwa uyenza tribalism uyenza njani yena engabusi. Ngithanda ukukuveza ukuthi abantu bakithi ababekwazi ukuthi historically amazwe la mabiphi. Kufana lomuntu ofuna ukulima ebophe ubabhemi lenkomo lo muntu uyathwena engalimanga ngoba into lezombili azigazazadiyo nsantawonye esipanini. Njalo futhi okunye osikulwisayo okumele abantu baku-understande silwisa i-1979 Grand Plan ukuthi amabhizinis wonke emathiweleni kumele aphathwe ngamashona ukuthi amachechi emathiweleni ukuthi umnotho wonke emathiweleni ukuthi kumele bazalise odadewethu labomama bethu ukuze badayiluthe igazi lethu and konke lokhu sesikubone kwenzakala ukuthi i-Grand Plan iyaphila. Sisuke lapho sesilwa nale code triple X by MDC uMorgan Tsvangirai owabonga khona ubula bamandebele esithi yena yena wayenelisa ukuthi after 25 years umgabe senesile ukuphindisa imathibelendi yena waletha amashona ngo-70,000 emathibelendi azovotela i-MDC wabuya wafaka futhi ama-councillors lama-MPs anika amabizo esindebeleni. Sikubonile ngo-2018 uNelson Chamisa esifakela amashona councillors kobulawayo angafika i-19 i-MRP iyakwala ke lokho ibuye ukuzobisela ubuthwakazi kubanikazi ukuthi ilizwe lethu malibuyele kubanikazi inkosi sithi kasibuye emasisweni.
Sesikhangele ikusasa ye inhlelo zenu lizasifeza njani njengoba amalunga enu ebotshwa kukanti nxa kuyikuthi ucatshile lizasebenza njani?
Akula muntu ozasimisa kulolu hambo esesilu limited lanxa abantu becabanga ukuthi ukusebenza kwamsokunzima ngoba ngiqashile akunzima. Khuluma kanje ngicela ukubhalela United Nations Security Council, European Union, iCommonwealth, uQueen England, iBritain ngokwayo, iRussia, iFrance, lamanye amazwe angamalunga e-European Union, leSADC, leAfrican Union, ngibazisa ngohlupho lwethu njengabantu bakomthwakazi ukuthi sesicela amazwe omhlaba asondele eduzane azosincedisa kulolu hlupho esiphakathi kwalo, ngoba singabantu bakomthwakazi siphakathi kweCold War leZimbabwe government. Umhlaba othi nxa ukhanyele uthi kulokuthula eZimbabwe kule independence, kodwa thina njengabantu bakomthwakazi asilakho lokhu ukuthula, kasilawo le independence, njalo siqhubeka sisebenza ngendlela emangalisayo ngoba abantu bayayifuna iMRP yonke indawo, bayayifuna emakhaya. Yikho-ke sigijima nje sisebenza lapha lalaphana. Lapha engikhona ngisaphephile, angiyi kuziveza ngitsho emapholiseni, angiyi kuziveza ebantwini abathi bafuna ukumbulala.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli weMthwakazi Republic Party. Kusenjalo amalunga aleli bandla ayisishiyagalolunye alokhu evalelwe entolongweni yekhamile emlondolozi eseteswa icala lokubangela udlakela ngesikhathi etshengisela phambi kweBulawayo Central Police Station kulinyanga. Ukuthoniswa kwamacala abo kukhangelelwe ukuqala kusukela kusasa. Amagqwetha abasolwa athi alwisa ukuthi bakhululwe ngebail. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeZimlive ide kulezigebengu ebezihlomile ezingene esikolo seGateway High School eHarare zantshontsha imali engange-$250,000. Iphephandaba leChronicle lithi abafundisi bamapostoli sebekhuthaze amalunga amasonto abo ukuthi ahlatshwe ijekiseni yokuvikela icoronavirus. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ambonani kusitudio 7 nabalaleli. Lo okhulumayo nguDube. NguDube ngibuyeGwanda la engibuya khona, kodwa ngikhuluma ngiseGoli. Ngicela ukundlulisa lesi sixwayiso ikakhulu sinesibheke sekumaphoyisa namasosha aseZimbabwe. Ngithi mina from today abafunde ukuthi abasebenzeli iZANU-PF, njalo abaqhashwanga iZANU-PF, baqhashwe yiZimbabwe. IZimbabwe ngoye wonke umuntu oseZimbabwe. Abahlukane nokuhlukumeza amalungelo abantu becabanga ukuthi basebenzela iZANU. IZANU liqembu, iZimbabwe yizwe.
Bonanza bazithile njani ngezindawo ngezindawo. Kodwa nabangaboniwo bazoze bebone. Akuna mntu ongaboni ukuthi uMqondisi Moyo ulwa kanjani. Lo muntu uyalwa abantu bakithi, and ulwela iqiniso into esemihlula umuntu wonke, ngoba wonke umuntu ubhekile vele ukuthi iZANU-PF icorruption idlula phambi kwamehlo abo laba bantu labo, and ngendlela alwa ngakhona ngempela ukuthi kube nga engathola usekelo lokuxhaso abantu bemxhase benikeza amandla uMqondisi Moyo. Yazi angazi ukuthi ngingambonga kanjani lo baba lo ngendlela nje ayenza ngakhona, and into ezakalayo ebantu bakithi akula muntu ongayibonile. Khona sikhuluma nje kanje uMahlaba ezulu ezikolo nje into yokuqala, amashoni amangaki ezikolo, ezibhedlela amashoni amangaki, ukuzibuza ke wena ukuthi wena uzosebenza kuphi. Laba bantu nxa besuka eHarare bezosebenza emaphandleni, wena mnikazi wendawo uye kuphi? Yiwo umbuzo kumele abantu bezibuze wona ukuthi kathi bona bazosebenza kuphi.
Labo kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Odume ngokukankasela ukulondolozwa komkhathi kwele Uganda, uVanessa Nakate seqhelise umkankaso wakhe wangena lawo ezikolo. Ukubanjwa ngamandla komfundi ongumKristu kwesinye isikolo ukuthi agqoke imvunulo yamaMuslim kwele Indonesia sokudale ukuhlokoma okukhulu. Sizigqibe ngodaba oluphathelane leMelika. Ukuthethwa kwecala lokubulawa konsundu uGeorge Floyd lipholisa elimhlophe kuqale izolo. Abatshutshisi batshengise ividiyo emthethwandaba eveza umsolwa osowaxotshwa umsebenzi uDerek Chauvin ebandezele uFloyd ngedolo entanyeni. UFloyd ubekhala ngokuthi kenelisi ukuphefumula waze wathula engasaphefumuli sokwedlule imizuzu eyisishiyankalombili uChauvin eloke embandezele. Abatshutshisi bathi lobu yibufakazi obusobala obukhomba ukuthi umsolwa nguye owabulala uFloyd. Kodwa igqwetha likaChauvin likwalile lokho lisithi uFloyd wabulawa yisifo senhliziyo kanye lesidakamizwa ezatholakala emzimbeni wakhe. Ukuthethwa kwalolu daba kuyaqhubeka namuhla. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Into engayisho okwakathesi ubufakazi obubuyileyo izi ukuthi sizabona ukuthi layo i-defense izabuya lawaphi ama-evidence lobufakazi abalawo, ngoba bona sebekhuluma ukuthi i-chemical or okudakwa okade kulo George Floyd yikho okwamlimazayo ukuthi engasaphefumuli lapho ipolisa selifake unyawo lwakhe phezu kwentamo yakhe.
I-video yepolisa leli libandezele uFloyd edlalwe emthethwandaba ngabatshutshisi ubona isiba lo mthelela bani ekuthethweni kwalolu daba?
I-video footage abayidlalileyo siyakwazi ukuthi lathi the whole summer eka 2020 yiyo eyenza ukuthi kube lodlame all over America, abantu bekhalala ngendaba lezi ezamapolisa le-black lives jikelele. So ukudlala abakwenzileyo i-video footage mina mbona ngathiwa it's a strategy to get the attention yama jurors, ngoba hibo abazagcina besitshela ukuthi ipolisa laliphambanisa yini uGeorge Floyd where are wrong. So okathesi sizabona ukuthi indaba laye izahamba njani and bazayiveza kanjani. Normally ama-jurors amaningi amelela ukuthi ubufakazi bonke bubuye and they will make a determined decision. So thina njengabantu abamnyama sithi hayi ipolisa leli is wrong, but siyakwazi ukuthi umthetho walapha eAmerica many a times singahamba kuma cases amapolisa versus abantu sibona abantu abamnyama benikwa the short end of the stick.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusaswe. Uzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. uZulu uthi iliqiniso impiko yeWorld Food Program ethi indlala isibhahile emadolobheni. Wayengumqoqi wenhlelo zeMDCT umnumzana Abednego Pepe osengene kuMDC Alliance uthi leli bandla yilo lodwa elingakhulula uZulu kumbuso weZANU-PF omubi. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi selilobele iUnited Nations Security Council licela ukuthi ingenele kudaba lweZimbabwe. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.